VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhuluma nje ngikhela bafaka i message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele bacheke ma borders lapha kwa airport, bacheke talent babone ukuthi abantu laba abalayo yini i-coronavirus le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela se-ekhezi kwesigangatha. Sibe sesihlabela umusic wethu sisi-South Africa endaweni yase-Pretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegciwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa bekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula umnangagwa watshela uZulu eqinisile, esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. Umnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wale sebefike endaweni lapho sathola ukuthi bezagcwala amapholisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselelwanga ukuthi sikube nokuphikisana. But hayi, kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye besebenzisa umseven dawuna lowo msebenzi ngabe siwenzile ukuthi wenele. Sizabuya siphindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okungenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa labathandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine uMnangagwa. Bazama ukuthi ke uMnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza lo Mnangagwa.
Lona uhlelo lo lukade lusenzakala lamhlanje olokuhlanyela izihlahla loku ukugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Yeah, asohlela olumayo kwaphela sikhangela ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakathe kakhulu lokuthi silungise umoya elizenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo oluhle kakhulu oluvele lwasungulwa ngu-President Tsaniso.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungisele ngalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona, wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba lempumela enhle kakhulu, njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla ze-Council ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Lawrence Ndiweni osomabhizimusi olenkampani yezethekeleli eVictoria Falls.
Ah, kube lama cancellations amaningi kakhulu because of this thing, because we expect a lot of visitors. Lakithi kuma bawethu ama clients lati kube lama cancellations akusela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngiretire ecouncilini, then I opened my own company of tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto engangiyisesentsha kwengxenye khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime engabezengasi-addressile sibekhulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-we kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-check-we thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube lama-cancellations afika almost 10 or so. Singazi kube ama-big company but ngelabo baqala kuthithi kube a-lot of cancellations. Adele group of 50 adomele ibuye. Isiyakhansela ayisabuyi ngenxakho no. Sebathi hayi because of this coronavirus sebekhanselelile, postpone their journey bazasitela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele esitila labo kakhulu. Ama-Americans, Australians, ngathi all over the world amakhiwa abuye.
Abevele lokhu ebuya?
Adele lokhu bebuya mpela.
Lanxa kungela amagetsi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lamagetsi yiyo ade lisafektha kakhulu but hayi. Most of the companies, the Islamic generators, were for internet and the moment the gates were punched. We were affected by the amanzi, the generator from the river and to the our purification plant where there's a lot of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Lo ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eFolos.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 6175, lagu 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave
la kusho ukuthi waye 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olu International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga ayidalela eParliament lamakansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Alonyaka indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma ngeequality. Sinibona ukuthi amalungelo abo mama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyelwa ukusebenza, babengavunyelwa ukuvota, yonke into wakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abo mama singathi sesilawo. Kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi mzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiso omama labo baba balingane.
Ukansila wakobulawayo unkosikazi sikhululekile moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ngilama lethu liqhakathekileyo ngoba siyabe siselebrate ukuqakatheka kukamama njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni. Omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama sithi esizinyathezelelayo esinyathele omunye umama lokuhlala sixabana singomama asifuni ukubona omunye umama ephumelele.
Khathe sikunje edale lePhalamende omama esingathi balama constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kuma position ona lawo akulabo baba njengoba sithi sifuna 50-50 ngongcono be 50-50 nje ama eParliament singu 210 singathi mama maybe abayi 105 labo baba babe 105 sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe le voice ethu lathi kwesisikhathi kwelinye ilanga sivuke iParliament ibuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idale leParliament lilabe sifazane abafika amachumi amane lanhlanu i45 labangamachumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo as a proportional representation kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo unkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo. Ingxele ngaba yiholiday ukuthi njengabo mama sikhuthazane siqinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe ezomnotho ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi sokwedlule iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatswe Sisterhood emela amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wehlanganiswe hashtag whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ungakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona, abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuya test athola ukuthi kungabe kule gcikwana litholile kusuka kube nzima, ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana, ebesecine sedeveloper imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bechiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like i-area engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khona. Sithola abantwana besithi abasakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona la ama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazibekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselijiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35-36, and so there is an increase in the uptake in terms of
siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo ngoba kudala babe balutshwana kuma 20-30-31% kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi nsuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthatha ukwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV, njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020, Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lo live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama-sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane leCoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athoba minwe mbili i-8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarberfields kobulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo weCAF lingqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathini izindaba ngemva komhlangano wawuqhubela iziphatha amandla zekhansili yakobulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathi intambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasuthiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarberfields.
From what I've seen, everything is moving very well.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuza sifika usuku lwethoba munye omunye. Umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalabo abaphezu kwawo. Nxa singakwenelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarberfields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarberfields yona ithathelwe ilungelo lokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakobulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe-aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarberfields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osukwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele-Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba lomayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a
Friday, my darling. Kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Was a Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Iqembu letatani baloyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lahle lethula idlalade lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma phela ekhezi kosigangatha. Sibe sesihlabela umusic wethu sise-South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idayi, ontando kayiphikiswa kanye lethi Nkosi yami.
Sikhuluma ngasi sidlamlile omajoni. Tshe-tshe!
Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi ukuthi basithinte kule nombolo ethi 078-950-5568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe.
Uhlale ujabule mihlayo kusijimali yegasi.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ngoxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ikulekela abansondani yokuthi baphenduke bona beshiyo umhlaba. Bazoyaphi namhla kufika usuku lwami lokufa. Ingakhonkulekela abansondani yokuthi baphenduke bona beshiyo umhlaba. Yisiphiwo sami lesengisenzayo. But we say it as it is.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le Tatani Baloyi Express sobesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahuhu emzini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, sidibeneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.